Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 19 kunhlangula 2017 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kumele ukuthi ama-political parties banibe i-voters roll in electronic form. Kubazele ukuthi bahambe bayiverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll.
Abebandla le-MDCT bathi izek kumele itshengise amabandla ezombusazwe uluhlu lwe-voters roll kungakayiwa kukhetho. Iningi labantu beZimbabwe likhuthaza uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obedumile uComrade Chinks yena ubhubhe ngolwesihlanu. Abenhlanganiso yabelapha abavela eMelika eLove Without Reason basekwethekeleleni eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe olunsuku eziyisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT lithi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele ivumele amabandla ezombusazwe wonke ukuthi ahlole ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abasakhulayo bakobulawayo bebebutheni okwakuqala enkundleni ye-White City phansi komanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo owenera bekhuthazana ngokuyabhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo kuthi labo abangela zithupha babone inhlanganiso ezimela abasakhulayo babancedise bathathe izithupha. Ekhuluma emhlanganweni lo, uNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli webandla le-MDCT, uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota balubheke ngeso lokhozi ukuze wonke umuntu abhalise ukuvota.
Kumele ukuthi ama-political parties banikwe i-voters roll in electronic form. Ukwazele ukuthi bahambe bayiverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll. Nxa sonke singama-political parties sesi-satisfied ukuthi yebo ye siyavuma thina ukuthi abantu bethu abaningi baku-voters roll, then ama-contesting political parties sokumele batshele izeki, babeyibo abatshela izeki ukuthi hhayi i-voters roll leyi siyavumelana ngayo, yiyo sokumele ukuthi isetshenziswe kuma-elections.
Uma lolu hlelo lungatholakala lulobugwelegwele lobuqili ikakhulu kungwalo labalelungelo lokuvota i-voters roll lulakho ukungaqhutshwa lolu khetho. Unobhala jikelele we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube uNkosazana Rita Ndlovu laye ugcizelelwe amazwi kamakhuphe.
Into eqakathekileyo ukuthi sikhulume ngokuthi siyavumelana ukuthi asisebenzeni ndawonye ekukhipheni umgabi. Ekugcineni lowo esimbona enguye efanele ukuthi alide itimu yeZimbabwe ezakhipha umgabi sizamvumelana sonke.
Osakhulayo wenhlanganiso ye-Concerned Citizen Support Network of Zimbabwe uNkosazana Thabisile Ncube uthi basebenzelana lamabandla wonke ezombusazwe ukuncedisa bonke abasakhulayo abangela zithupha kunye lezithupha zokuzalwa ukuthi bathole izithupha benelise ukubhalisa ukuvota.
Selinxuse ke sithi ongela ID kodwa who is eligible to vote abangela ama ID bonke and nifuna ukuvota ngoba kufanele nivota ngithi ngona ID awukhona ukuvota ngithi thina sithi hayibo sisebenzisana ne-MDC, sisebenzisana ne-Transform Zimbabwe, sisebenzisana namanye ama-political parties wonke who are under NERA, sisebenzisa ama-ID ukuze liyovota free of charge asibhadalisi.
Umanya Umbuthano weNera usungule umkhankaso kobulawayo wokukhuthaza abasakhulayo ukuba bayebhalisa njalo bavote ngo-2018. Okwamanje akula muntu weZimbabwe osebhalise ukuvota, kuthi inhlanganiso yeZEC isibhalelane isivumelwano lenkampani yeChina ukuba ngungcwabakazi. Babe sebenemitshina yangalezi nsuku e-BVR, noma nje amabandla aphikisayo athi kabasuthiseke ngokusebenza kweZEC kunye loluhlu lwezinto ezifunekayo andubana wenelise ukubhalisa ezifana lencwadi yekheli yalapho ohlala khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inengi selikhotaze uhulumende ukuthi aphe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obelodumo ecula ingoma zokulwela uzibuse njalo owayekuviyo lezizandla umnumzana Dickson Chingaira obesaziwa kakhulu ngegama lokuthi ngucomrade Chinks. UChinks ubhubhe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo. Impela sonto iphele abantu besiya emzini wakhe ukuyakhalela imuli yakhe. Iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla lezanu-PF labenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bebekhona esililweni lesi. Abanye babaculi abakhalele uChinks. Imuli kaChinks ngomnumzana Oliver Mtukudzi, uSulumani Chimbetu labanye acula labo beseMozambique. Lalapho esephindele ekhaya. Asebenza labo emsakazweni weZBC labo bebekhona. Abasemazweni bona bebethumela amazwi enduduzo enkundleni zebulenjini. Abenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo sebesole ikomishini yabona ngokuqhutshwa kokhetho. IZimbabwe Electoral Commission phezu komlayo esiwethulile obamba abantu ikakhulu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi nxa besiyabhalisa ukuvota kumele bahambe lo bufakazi obuveza ukuthi ngempela abahlala kulelo dolobho. Ubufakazi lobu buvame ukuba incwadi yempatalo yefoni amagetsi lokunye. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Election Support Network iZESNI ithi udubo ikuthi abantu abaningi abahlala emadolobheni ngamaloja njalo kabalazo incwadi ezifakaza ukuthi bahlala ngaphi. Ngokunjalo iZesni ithi abantu abaningi kabasoze benelise ukubhalisa ukuvota. Le yimbono esekelwe ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kusho njalo ebandla leMDC likhokhelwa ngubaba uTswangirai likhangela indlela abantu abahlala ngazo. Iningi labantwana baseZimbabwe labanazindlu zokuhlala bayalotsha, njalo siyazi ukuthi uhulumende wezane wadiliza izindlu zabantu, so iningi labantu belingabandawo zokuhlala. So okuqakathekileyo ukuthi umuntu azakale ukuthi isizalwana saseZimbabwe isithupha, hatshi ukuthi uhlala nxa elithupha kabe lithupha zakavoti. Ngoba iningi labo ikakhulu singakhangela futhi nxa kuwukuthi uyalotsha emdlini yomuntu ongasapoti bandla olisapotayo, asozapha ukubhalela leyo ncwadi ukuthi uhambe uyewatshengisa ubufakazi ukuthi uhlala ngabo. Ubufakazi omele busebenziswe yiZEC ubufakazi besithupha, ngoba isithupha basitheke uhulumende. Uhulumende yamazi lowo muntu ukuthi ingona ye iy'namba zakhe lezo zesithupha.
Kule ncwadi elayibhalela iZEC ngenyanga edluleyo ngalolu daba, lingaba selitholile na impendulo?
Silokhu esaxoxisana leZEC silethemba lokuthi baza kuzwisisa khonokho ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bangaze bahlukuluzwa ngokuthi abasanelisi ukuvota kati ngoba bengatshengisanga ubufakazi lapho abahlala khona.
Uhulumende yena uthini ludaba eselike laluphatha na idale lephalamende?
Uhulumende yani vele siyakwazi ukuthi sisebenza nohulumende ngomahlela wezane, njalo bona bazele nje abafuna ukuthi abantu babhalise ngoba bona bafuna ukubhalisa babo isebechiya abanye abantu indaba esayicubungula le kese sibona ukuthi amama ababani lapho aphikisayo sebeyithethe lindaba bayihambisa ezeki so sesimelele ukuthi izeki zaphuma lombono onjani kodwa sabeloke sizama ukuthi sixhukaxhuke ephalamende ukuthi uhulumende akubone ukuqakatheka kokuthi umuntu nxa elephupha uqakathekile ukuthi avote hatshi ukuthi hlala ngati
unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxe laye ekobulawayo siphinde saxoxa njalo lomabhalane obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube unkosikazi Rita Ndlovu yena othi le yimizamo kahulumende yokwenqabela uZulu ohlala emadolobheni ukuvota ngoba abanengi besekela amabandla aphikisayo.
Ukuthi umuntu kuthiwe kalethi proof of residence ibutsotsi ikungathembeki kohulumende naleyo ngoba abantu abaningi abalazi izindlu uzalethi proof of residence elebizo la elingasilo lakhe kuthiwe futhi uphambanisile and khonokho akwenzayo izekhe kwenzayo ikwenza emadolobheni kuphela ekwazi ukuthi kulabantu abangavoteli izanu p f emakhaya abantu kuzathiwa usebhuku kabhala incwadi and usebhuku uzayibhala leyo ncwadi abantu bonke baphiwa ama bayayirejista ukuvota be-approve ngubani ngosebhuku just because bona ngabantu bezanu p f abaningi abavotele emakhaya kurongo konke khona lokhu umuntu karejista ukuyavota as long as elesithupha seZimbabwe equalifye le-18 years kahambe ayorejista ukuvota
kukhona naye liza kwenza Mandlovu njengebandla ukuze lulungisiswe lolu daba
udaba vele siphakathi kokulungisisa zonke izinto ezenziwa izethi siyakwazi ukuthi izethi kayikho independent izethi vele ihlala sonke isikhathi isekelana lohulumende ubutsotsi kohulumende bonke benziwa izethi njengebandla lamanye amabandla aphikisayo silokhe siyayilwa yona lempi yokuthi umuntu kabe lesithupha sakhe ayirejista ukuvota elesithupha eleminyaka engu-18 ayirejista ukuvota
emakhaya khona kungani bungadingakali ubufakazi lobo kumbe ukubuya losobhuku yibo ubufakazi bakhona kwenziwa njani khona
bathi yibo ubufakazi bakhona kodwa thina siyakwazi ngaphambilini ukuthi vele osebhuku basebenzelana lohulumende bayathinta abantu njengenkomo ukuthi kabame lapha bazababe bebonakele kuvota nakhona lapha ku-registration kuzayenzakala into efana nayo bazathintwa njengenkomo kahle batshelwe lokuthi livotele bani okuyikho okungaqondanga ngoba nxa kuyikuthi emakhaya i-proof of residence ngusebhuku nakhona lapha i-proof of residence kayibe yisithupha ngoba lapha kulabantu abahla edrobheni abantu bayaloja abantu abalazindlu akula muntu ongaba le-proof of residence engalandli kumele uprove ukuthi ulendlukho uzavota so umthetho i-constitution ithi khona yona ithi umuntu ovotayo umuntu ole-18 years ngumuntu orejista ukuvota yikho esikwazi so lokhu ukuthi sokubuya sokuthiwa woba ne-proof of residence ukuzeyevota ngokunye okungekho usisekelo sombuso welizwe
unkosikazi Rita Ndlovu ngomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Kulife Talk namhla sixoxa ngengwalo ezidingakalayo ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abenhlanganiso yabelaphi bakwelemelika eLove Without Reason baphakathi kokwethekelela eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe esibhedlela seParire Nyatwa eHarare. Kubika uMavis Gama.
Amakhulu abantu iningi labo kungabantwana baze kuzohlolwa ngesonto. Umfundisi Khulumani Mangena ngomunye wabafundisi bebandla le-Revival Ministries International elinxuse abelaphi be-Love Without Reason.
La bantu sazane labanye abafundisi esebenza labo abase-America. So yibo abasinikeze ama-numbers zabantu laba. So bathe besiza lapha basi-contacta sahlala labo. Sayenza inkulumo zonke ukubana singancedisana njani ngentoni elapha esikudalele namhlanje. Ngokwaqala ukuthi baze lapha ayikhona eZimbabwe kuphela kodwa e-Africa baqala ukuza la eZimbabwe. So isibusiso esikhulu ukubana thina njengoba singabantu eZimbabwe baqala ukufika la baza kuqonda besiya amanye amazweni amaningi besuka lapha eZimbabwe.
Umangena uthi le ngenye yemisebenzi okumele yenziwe ngabamabandla ezokholo lwesiKristu njengalokho okuthiwa ngumbhalo ukutholisa uZulu usizo ngendlela ezehlukeneyo kunkinga abhekane lazo ogoqela ezempilakahle.
Thina siyakholwa lokhu ukubana umuntu umnikazi wempilo nguJehova uNkulunkulu. Kodwa silapha siyazi ukuthi ukulimala okunye okwenzakalayo ekuzalweni thina siyazi ukuthi incedo siyakwanisa ukuyithola ngapha esibhedlela. But asilahlanga indaba yokukhuleka ezomoya. Sikhuluma nje iviki yona leyo ephelileyo size lapha esibhedlela sabhoda sikhuleka kule ndawo ukwenzela ukuthi imimoya ebambe abantwana abancane labadala ukuthi la isuke. Ukwenzela nama-operations nxa esiza kwenzwa uNkulunkulu yabevulile. Silapha sile isitafula engayithi i-section esifake khona abafundisi lapha abahleli khona ababekhuleka labantwana bengakayenzwa ama-operations lawo.
Umnumzana Thawone Itakaruza ngumbalisi esikolo seKuthama College koZimba engomunye wabazali abaphelekezele ingane ukuzadinga usizo phansi kwalolu hlelo. Yena ke uthi indodakazi yakhe uAmanda Takaruza oleminyaka elithumi lasikhombisa wazalwa indebe yaphezulu idabukile.
But the cleft her lip was repaired when she was 2 years old.
Wahlizwa ngudokotela Muzeziwa ukulungisisa lolu dubu ayelalo lokudabuka kwendebe. Kuleso sikhathi isibhedlela seParire Nyathwa ngesikhathi saseleminyaka emibili. Owangaphansi wawungazange walungiswa udokotela ethe ungasalungiseke.
Umkhokheli enhlanganisweni ye-Love Without Reason le umnumzana Santosh Matthews uthi wakubona kufanele aphatheke kunhlelo zalolu hlobo ngemva kokuba ehlangane lodubo lwezempilakahle emulini indodana yakhe uPhilip izelwe ile ndubo ezimbalwa ukubalisa ukudabuka kwendebe.
My son was supposed to be born dead. He didn't have a stomach when they scanned him before birth.
Indodana yami wakuthiwe uzozalwa engofileyo. Odokotela besithi akala sisu ngesikhathi ehlolwa esasesiswini sikanina. Wayele ndebe ezidabukileyo elenkinga eziningi kwezempilakahle. Ubuso bakhe ngasandleni sokudla kungabukekanga kuhle. Enye ingxenye yobuchopho bakhe yayingekho ilezikhala eziningi enhliziyweni yakhe kwaba yisimanga ukusila kwakhe.
Ingcweti kwezempilakahle zithi umsebenzi wokuhlinza lokulungisisa indebe edabukileyo eZimbabwe kule ndleko yamadola asukela kunkulungwane ezintathu $3,000. Babikwa bebaningi abalokhe belindele ukuhlinzwa esibhedlela seParire Nyathwa ukulungisisa ukudabuka kwendebe. Abanye sebeleminyaka emihlanu lokhe besemzileni ukuba batholiswe lolu sizo eParire Nyathwa. Ingcweti kwezempilakahle zibika ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisitshiyagalombili uzalwa edabuke indebe. Lanxa kuyisimo esilungisekayo, udubo yikuba uZulu weZimbabwe emotsha isikhathi esiningi edinga imbangela ngoba abanye bekhola ukuthi yibuthakathi loba imimoya emibi. Iningi labaze ukuzadinga lolu sizo abavele endaweni ezehlukeneyo zelizwe bathi bazwe ngalolu hlelo embikweni abayithunyelwe ngabamankampani abomakhalekhukhwini awe-Econet leNet1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
ngemva komkhosi wabo wokuqoqa imali yokusiza abantwana abadabuka emulini eziswelayo lentandane emhlubulweni weMathebeleland. Abenhlanganiso yeMopane Foundation International benze uhambo lwabo lomnyaka ukuyakwabela abantwana laba izembatho, amabhuku lokunye endaweni ezehlukeneyo zeMandebeleni. Umqondisi weMopane Foundation unkosikazi Nomsa Negevane oyisizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane uthi isifiso sabo ngesokusabalalisa inhlelo zabo zifinyelele indawo zonke zeZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Lise, kuqala ngathi akusazokuhambe kahle, but eventually into zahlangana. Labantwana bangu-35 esibabhadalelayo eMathebeleland South nezikolo ezingu-3, iNyashongo lapho esilabayi-4 khona, ezamanyane sinabangu-8, iLukazi sinabangu-6, then esilabanye eMathebeleland North esomakhulile engayi sinabangu-7, eGwayi Primary School eCholojo sinabangu-6, then eMidlands sineshurugu sinabangu-4. Sikwanisile ukubabhadalela for umnyaka wonke, sakwanisa ukubathengela ama-inform wonke umnyaka wonke for this year. Sakwanisa ukubathengela izicathulo wonke, sakwanisa ukubathengela amasokisi amapheya angathuthu kwezindawo bathole mo.
Kodwa lapho waqala ukusungula uhlelo lolu lokuqoqa imali, belikhangelele ukusiza abasakhulayo bangaki?
Asinayi number. Okwakhathesi, ngoba abantu abethu esibathathayo, asibathathu sibabhadalela umnyaka wodwa, asibayekele next year sidinga abanye. Into esifisayo ukuthi sibabhadalele this year, la next year baze bayefika lapha abafika khona nawe ephumelele esifundweni zabo.
Ngiyazi ukuthi ngomhlaka 4 kaLwezi kulomnyaka ukhangelele ukusungula umunye uhlelo wokuqoqa imali yokusiza abasakhulayo. Ungangitshela ngamafishane ngalolu hlelo?
Iminyaka yonke sizama ukufundraiser, senzela siyabe sifundraisela for next year. So mhlaka 4 November siyabe senza same thing. Siyabe seSheffield eW3 Hilton Hotel. Sizama khona ukuthi sibe sifundraise imali ya next year inhlelo zalo ukuthi sikwanise ukubhadala ifees like khona lokho esikwenzile every year. Okwamanje asilamuntu obhadalala i-team yethu yonke ngama-volunteers. Lami nje ngiyivolunteer kula mali engiyitholayo. Nansi eZimbabwe ngiyasibhadalela ama-fees and everything. Sithandazela ukuthi sithole imali ekwanele yona le abantwana bona
ngaphandle kokuthola imali njengenhlanganiso likhangelele ukudinga usizo olunjani?
Kuye depend ukuthi umuntu ungathi soziningi umuntu angasiza ngazo. Ekucanga ukuthi nangabe umuntu efuna ukusiza into esicala ukuthi athintane anthinde. Inamba mu 0745028-7082.
Lo nkosikazi Nomsane Kevane ongumkhokheli wenhlanganiso yeMopane Foundation International obekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseNgilandi. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders likutshaye indiva ukungezwana okudale ukumiswa umsebenzi komsekeli kamqeqeshi uAmini Somapiri kanye lomqeqeshi wabonozinti uCosmas Zulu lanqoba elewange nge-3-0 ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Sibe lempumela enhle isenzo somqeqeqi weqembu leHighlanders uErol Akbay ukuba adlalise abadlali abasakhulayo aphumuze iningi labadlali abajwayele ukudlala njengoba leli qembu lithole yonke imiklomelo ngesonto. UAkbay uthi lokhu kwenze ngoba esenanzelele ukuba nxa iqembu lakhe lidlala la maqembu aqhuba nzima kusigaba seCastle Premier Soccer League abadlali bakhe balokudelela, yikho esesipha ithuba labo abasakhulayo. Ngesonto Akbay ephathiswa ngumelusi Sibanda ngemva kokuba iqembu leHighlanders limise umsebenzi abasekeli bakhe uAmin Somapiri kanye loCosmas Zulu bona abethiswa icala lokungaziphathi kuhle. UZulu ubize umhlangano lentatheli zemidlalo ngesonto ekuseni lapho athe yena ufela ukuba ngumuntu ofuna izinto zihambe ngendlela eqondileyo sonke isikhathi, kodwa kungcono afele iqiniso njalo akasoze athule kusonakala kuqembu leBhoso.
Kathesa bengakhulumi njengo ukoach weHighlanders, sengikhuluma ngiyi-life member e-team le. Lami angifuni ukubona ngizo abazukulu wami bazofika kungasela iHighlanders ngoba kulabantu abayenze into ezingalunganga. Yikho ngilibize lapho ngizolitshela resuspension le ukuthi ngisuspendelwa ngoba ngikhuluma ukuthi why benga discipline umfana lo
uZulu lo somaphiri bamiswe ngemva kokuba kube lezihlakalo ezimbalwa bejingelana kakubi phambi kwabadlali beqembu la Islanders. Kusenjalo impumela yemidlalo edlalwe ngempela viki kusigaba se-PSL ichiye kulamaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane le miklomelwe ngamachumi amabili lesikhombisa. Njalo lawa amaqembu ngabalisaya ele-Black Rhinos lona elihlezi esiqongweni, elengeze Platinum Stars elikwindawo yesibili kanye lele-Chicken Inn elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu le-Islanders lihlezi endaweni yesine lile miklomelwe ngamachumi amabili lane, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Haumain. Endaweni yesithupha kuleqembu le-Dynamos lona elilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Omathathu elemiklomelo ngamachumi amane lantathu, kodwa eledimbare lakho ukukhuphuka liye phezulu ngoba umdlalo walo eliwudlale leqembu le-Chapungu awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba sekuwe igedi enkundleni ye-Ascot. Abafana bedimbare bebekhokhela nge-4 kanyanga ngesikhathi umdlalo umiswa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ke ingoma imnandi sifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele itshengise amabandla onke ezombusazwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho. Abaningi bathi umnumzana Comrade Chinks kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele okwalamhlanje, mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.